kumqoka ukuthi ubone njalo ngivumeleni ukuthi ngicabangele ukuthi kungaba lezombusazwe ngoba ubhekile nje kukhona ende kuobala ukuthi kulesandla semfene ungathi uyakhangelisisa amagqwetha la abotshwayo amagqwetha isikhathini esinengi athanda ukuthi abuzisise kuhulumende akufake obala ukuthi indlela izinto ezenziwa ngayo kazicaci ngakho ke nxa ukuthi yakukhangela uyabona ukuthi uhulumende laye usengani usesebenza ngendlela eyokuthi labo athola ungani kabakho esayidini lakhe kumbe ehlangothini lakhe uthanda ukuthi asebenzise isandla sokuthi batholakale besenkantolo beyizibotshwa ngendlela engibona ngayo ngenye yezinto esingathi ngesilungu is to make a statement ukuthi all those that do challenge yena uhulumende ngendlela ayenza ngayo batholakale sebengabantu ababotshwayo kuyadanisa kakhulu
njengamagqwetha manje kuliphatha njani lokho kubotshwa mahlayana esikubona kusenziwa amagqwetha liphila njani seliphilele evalweni na ungasitshela njengamafitshane
umsebenzi kumele uyenziwe ingozi zomsebenzi ziobala esikhathini esinje ukuphilela evalweni yinto lonke igqwetha eselikubona ukuthi yikho sokukhona kodwa umsebenzi kumele uyenziwe uhulumende kumele avume kumele azi ukuthi kulamagqwetha ande njalo kumele aku-accept ukuthi abantu bazabuya emagqwetheni abanye abalezibindi besithi hayi uhulumende katsho ukuthi indlela into lezi azibamba ngayo kazikho ngendlela ezivunyelwane ngayo ngoba phela ilizwe leli likanje balaleli abantu kufuze labo batholakale bekwanisa ukuthi babuze uhulumende ukuthi kanti izinto zenziwa ngendlela engayisiyo njani ngoba phela kulesivumelano ukuthi izinto kumele zibanjwe ngendlela enje
manje njengamagqwetha kukhona yini elikwenzayo ukuze lizivikele ekubotshweni lokhu esikubona kusenzakala
okuobala ukuthi amagqwetha ale association yayo okuthiwa yi-law society and isikhathi esiningi ungenza into engaphandle kumbe uphambuke kulokhu i-law society amagqwetha akwenze iyathatha isinqumo ungathi yananzelela yona i-law society sinike ama-statements amaningi isitsho ukuthi ilokudana ngendlela izinto ezenziwa ngayo ilokudana ngendlela into ezibanjwa ngayo kusitsho ukuthi yona i-law society kayiboni kule cala ngalokho okwenziwa ngamagqwetha ngakho-ke thina sizazivikela emthethweni sizazivikela kumthethwandaba umsebenzi ukhona sizancedisana labafowethu laba abatholakala kuthiwa kumele bangene enkantolo babotshwe sizabancedisa ngendlela ngakho konke esingakwenza emthethweni.